Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezanu bayizanu encane yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ufuna ukulwela ilungelo labantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lowo muntu uyizanu njengoba sihlala sisitsho yikho wahamba e-Harvest House lamasosha lamapolisi ehlomile wafika bamncedisa ukuthi athathe e-Harvest House yikho ehamba esiyarecola ama-MPs angasiwe ebandla lakhe ama-MPs awina angena ephalamende nge-MDC Alliance yikho ekwenza konke lokho encedisana lezanu sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora yizanu ibandla lakhe MDCT yizanu bonke bayizanu bonke nabomakhophe yikho hayi azange kusimangalisa azange kusethuse nje uphume kwacaca ke indlubu iphumile sini yabonakala ke dandalazi sisegcekeni ke akula muntu ongabuza ke umtshayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni kumbe akula muntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamise umsila okaDouglas Monzora uphakamise umsila abantu sebebonile abantwana beZimbabwe sebebonile ukuthi uyini
kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezano njalo uthi khonokho elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezano yikho azama ukukuguqula kupolitiki zeZimbabwe ipolitiki zenzondano uthi kumele iziphele
uMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana beZimbabwe balayo ungumuntu ayisebenza lomzorewa ukuthengisa kwakhe kakuqalisanga kathesi waqalisa kudala evele esebenza lomzorewa yikho ke kathesi uyaqhubekela phambili kesesebenza lezanu ihistory yezanu PF iyazakala ukuthi izanu PF uyaletha umbhuqazo yaqeda abantu emathebheleland izanu PF uyaletha umrambatswina izanu PF uyeyacathisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje izanu PF uyeletha indlala elizweni izanu PF yilethi insupho zonke sizibona zisenzakala elizweni izanu PF yilethi amaphodoli esiwabona esenzakala izanu PF yiye eqotha amalunga ephalamende angena ngeMDC Alliance bebaxotha besenzela ukusala beizanu PF kuphela ephalamende yikho ke nxa yena sithi usebenza lezanu PF uqondile usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili.